Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ikudibana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 19 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Lamukelwe ngembono etshiyeneyo inyathelo le-Triple C elokuthi amabizo abantu abazancintisa kukhetho belimele aza kwethulelwa uZulu ngosuku lokubhalisa bonke abancintisayo olwe-nomination day ngolwesithathu. Ngolwesithathu, iziza izilwane ezintathu ebesezihluphile ezigabeni zePlumtree zibikwase zibulewe zonke, kodwa izakhamizi zithi zilokwesaba, zilokhe zilokwesaba okukhulu. UZulu eMelika namhla ukukhefu leJuneteenth lona elinanza ukukhululwa kwabantu abensundu ababegqilaziwe kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Selamukelwe ngembono etshiyeneyo inyathelo elithethwe libandla eliphikisayo ele-Triple C elokuthi amabizo abantu abazancintisa belimele kukhetho oluzayo aza kwethulelwa uZulu ngolwesithathu, lapho okuzavulwa khona uhlelo lokubhalisa bonke abancintisayo ngamadale e-nomination court. Umkhokheli we-Triple C uMnumzana Nelson Chamisa wazise izolo ukuthi bathethele linyathelo ukuze benqabele izigilamkhuba ezilakho ukuphazamisa inhlelo zebandla lakhe. Lanxa abanye abasekeli bebandla leli bevumelana laye, abanye bayakusola kakhulu lokho besithi iTriple C kumele iqhube inhlelo zabantu ngendlela ecacileyo njalo yazise abasekeli bayo ukuthi ngobani abazancintisa beyimele kukhetho kusalesikhathi. Ibandla leli ligqibe uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela olwe-consensus candidate selection ngempelasonto. Abanye bayalusola lolu hlelo besithi bekumele kwenziwe ama-primary elections. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo uMnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe.
Kwenziwe ngendlela engajwayelekanga. Kujwayeleke ukuthi abantu babe lolwazi ikakhulu eziqintini lapha babe khona ukuthi ubani nguyozamele ibandla lapha, ubani nguyozamele ibandla lapha, even usuku lwe-nomination lungakafiki. Ikakhulu nxa abantu bevele kulabo bantu lapha bavela kubo nge-primary election, kusuka sekucacile vele ukuthi ubani nguye owawinayo, ubani wazama wehluleka, ubani mhlambe samfaka ngokuzayo. Ngakho-ke le iyindlela entsha abantu abangayijwayelanga, abangakaze bahlangane layo, ukuthi ibandla liyaveza ama-candidates nge-day ye-nomination. Yebo, kambe kuba lababili abathathu abantu ababe bengabazi, kodwa izikhathi eziningi eziqintini lapho ababe bevela khona babe sebesazakala laba bantu. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi kube khona abasolayo lababukayo, ngokuba iseyinto entsha abantu abangazange bahlangana layo emuva le.
Kulamanye amalunga aleli bandla anqotshiweyo akhala ngokuthi uhlelo olusetshenzisiweyo belungalunganga, bekumele kusetshenziswe ama-primary elections ayiwo avame ukusetshenziswa nje. Singabona yini abanye abanqotshiweyo sebesiyabhalisa befuna ukuncintisa labo kumbe bebhalisa bezimele?
Ubuhle be-primary election ukuthi kuse kucace kahle kamhlophe ukuthi ngubani ozamela ibandla endaweni ethile, njalo lipha amandla ezigaba zona lezo. Abantu bangenza isinqumo sokuthi ubani nguye sekuphelile. Le selection process, i-community selection process, lapho engathi ibe lenkinga khona, lapho kungacaci khona ukuthi kusebenza njani, ukuthi kanti amandla avela kubani, ngokuba bakhona abantu okuthethwe izinqumo kuthiwa nguye ohamba phambili kusuka ebantwini abantu bakuthatha ukuthi hayi njoba thina abaningi sesithe sihamba lalo nguye kodwa kube sekuphuma sekuthiwa khona hayi akuthi ukuthi ohamba phambili nguye ozaba nguye sokumangalisa ukuthi ebantwini abaningi atothatha isinqumo ngubani ngabantu kumbe ukhona omunye umuntu bakhona abanye abantu eHarare abazathatha lezo zinqumo yikho lapho kungathi sokukudala khona iconfusion okudinge ukuthi bakulungise ngendlela efaneleyo kanti ke njalo into esengenzeka nxa kulindwe umhla ka 21 abantu abaningi bazacabanga ukuthi mina ukuthi udangisoze ngibe khona kube sokusiba lengozi zokuthi basebelungisa amaphepha bayengena bengama independent kule ngozi yona leyo enkulu kakhulu kodwa ke njoba nisitsho futhi ukuthi iprimary election icacile iamandla iwapha abantu le process ibonakala sengathi amandla iwapha abantu buyiwathathe ibapha abantu buyiwathathe ithi khethani buyithi hayi ayisini elikhethayo ithi khethani buyithi hayi la final say ukhona omunye ozathatha leso sinqumo ikulapho kulenkinga khona
abanye njalo bakhala ngokuthi ibandla lelikalila ma structures ngakho kungenzeka ngaphandle kokuqilibezela abathi kulakho kuba khona bathi kungenzeka leli bandla linqotshwe ngenxa yakho nokuthi ikalila nkokheli ekhanyayo kalila wama structures
I-structure sona siyadingeka kakhulu kukho konke lapho kuqoqwa khona abantu kungakhathaleli loba i-burial society kudlala ibhola kudlala i-netball ngokwepolitiki i-structure siyadingeka kodwa ke abaholi be-CCC bathe bona balokuhlakanipha okunyabalakho kuza kwenza ukuthi lanxa kungela ama-structures kube lempumelelo yebo kambe bakhona abantu abavele bezavotela i-CCC abasebe abathe bona izano imbi imeli iphume abakudinga ukuthi kule structure kumba bala structure bazahamba baye vota kuphela bevotela i-CCC kungakhathaleki ukuthi kule structure kumbe sikhona kodwa ke bakhona abantu abadinga i-structure i-structure siyancedisa ukuthi ukwazi ukuthi ube lama polling agency ngendlela efaneleyo esiyadingeka i-structure ukuthi sipha abantu isibindi ukuthi baye vothela iqembu elithile i-structure siyadingeka for i-visibility ukuthi abantu balibone ukuthi iqembu likhona endaweni i-structure siyadingeka ukuvikela i-vote ngemva kokuthi sekuvotiwe zonke lezo zinto zizabonakala ke kona lapho ukuthi lelo cebo abathi balalo eli replace structure ngelinjani icebo lakhona njoba lingakaza kahle
umnumzana efidlela ncube yingcwethi kwezombusazwe kusenjalo ibandla le CCC selithumele amazwi entuduzo emdenini wakudabengwa kulandela ukubhubha kukankosikazi Zodwa Dabengwa ongumfelokazi weqhawe lesizwe umnumzana Dumiso Dabengwa. Unkosikazi Dabengwa ubhubhe ngolwesihlanu. Umyeni wakhe yena ubhubhele kwele Kenya ngomnyaka ka-2019 evela kwele India lapho ayeselatshwa khona. Nanga amazwi esiwathunyelwe ngomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Silusizi njengebandla le-CCC elithungamelwa ngobaba uChamisa sikhala ngemuli yakudabengwa yakokhumalo ngokuthiwa ngumama uMakhumalo. Njengebandla labantu siyazi ukuthi ubaba uDabengwa lobaba uChamisa etebengulini lamazinyo abantu edebese belomsebenzi omkhulu bezama ukwenza umhlahlandlela wokuthi iZimbabwe izinze ngokusweleka kwenhlanhla ubaba uDabengwa wasizichiya kwasala umama edoloke simkhangelele njengendlovukazi siyadana lobaba uChamisa ukhala lemuli yakoDabengwa leyakokhumalo lesizwe sonke esikamthwakazi jikelele leZimbabwe yonke abadala bathi intandane enhle umakhota ngunina namhlanje siyintandane asisela baba lomama kungani abakoDabengwa lapha kokhumalo bakhale ngekuthemba ukuthi imuli le umama lobaba uDabengwa bachiye imbali yobuqhawe njalo ngabe silamandla umama ngabe yi-national qhawe ngabe yi-national heroine lapho ophiwa khona ihlonipho ngoba ubaba uDabengwa ukuba nguye nguye bencedisana bekhanda amacebo baze bafika namhlanje sesizintandane sithi umhlaba kawunoni abantu abahle Hawu yabathatha kusale thini izigelekeqe kungani uNkulunkulu ebele emoli kababa umoya odabengwa lomama uMrs Dabengwa lesizwe sonke sikaMthokazi.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leTRIPC. Abogatsha olubona ngokulondolozwa kwemvelo kanye lenyamazana zasendle sebedubule babulala izilwane ezimbili ebesezihluphile ezigabeni zePlumtree ezigoqela kombimba eBambazi lakoTsukuru. Abazingeli balolugatsha babikwa bebulele izilwane lezi ngeviki ephelileyo ngemva kokubulala esakuqala ngenyanga edluleyo. Izakhamizi zithi izilwane lezi bese ziqede izifuyo zazo futhi labantu bese behlalela evalweni. Izilwane lezi bezibikwa zizintathu kodwa lanxa sezizintathu njalo esezibulewe abanye bathi kabakholwa ukuthi seziphelile. Sixoxele sakhamuzi sakoTsukuru umnumzana Disk Ncube yena othi udlelwe inkomo ezimbili.
Inkomo kusho ukuthi ngomatshi ngitshayelwe inkunzi, kusho ukuthi Monday le edlulileyo nje ngitshayelwe iThokazi.
Nxa sesifaka umonakalo okwehleleyo lo emalini ukudlelwa inkomo zakho ungathi ulahlekelwe imali enganani?
Khonapha kuthi mangikhangele kusho ukuthi imali yami ngangena kubo 12-15,000 khonapha mangikhangele.
Abantu bathi izilwane lezi bezizintathu sibone kubulawa esakuqala kumaviki asanda kwedlula sokufe lezi ezimbili. Selichelesile mpela khona ngapho lingathi hayi ngempela udubo soluphelile selingachelesa selingazinza.
Izilwane baba ukutshaya kwazo asilaqiniso ngoba indawo lezi ezitshaya kizo asizazi, sibona izithombe kuphela. Izilwane hayi ukutshaya kwazo asilaqiniso, lakade ezikhona ngoba kulomunye umfana ovele kumafa izolo esiza khonapho kweThukulu ubone imizila yazo phakathi kukamafa leThukulu khonapho la kuthangi kulabafana babaleke kumbe imbimba kumbe imtshanja wasejwa kuphela kaba asachazisa ukuthi labafana babaleke kuyiphi indawo kodwa babaleke bathiye inqola ekuthiwa kuse-Ebanibongo lapha bashiye khona inqola bezibonile khonapho. Ngule Monday kulo mlungu ongangikhuluma laye ethi usemzileni kubamsola kodwa kathesi ukuthi ngimthole asatholani ngefoni ngomlungu lo, ngingazi ukuthi sendane ngelanethiki ngoba lami ngangimtshela ukuthi ma ehamba laye makulawo akudobhileyo akwanisi ukusitshelelaye ukuthi kumi njani.
Umnumzana Disk Ncube isakhamuzi sePlumtree koTsukuru. Uzulu weZimbabwe lasemhlabeni jikelele izolo unanze usuku lokuthakazelela indima edlalwa ngobaba ezimulini olweFather's Day. Nanzi imbongi ezinkulu uDesire Moyoxide lo Obhedi Dube labanye abalandela iStudio 7 bekhuluma ngalolu suku.
Ilanga ngelethu thina obaba, ilanga ngelenu majaka selingobaba, ilanga ngelethu sonke sizaba ngobaba kusasa. Ilanga le Father's Day kasiliyenzeni libe lelanga elilohlonzi, sibe ngamadoda uqobo, sinanze omama, sinazi izingane, sinazi imdeni yethu. Ilanga elihle kakhulu yini lonke bobaba.
Ukuba ngubaba akusiyo into encane.
Ungababi oba ngubaba oqotho.
Oba ngubaba oyisibusiso abantu abaziqhenya ngaye.
Ube ngubaba ongumalume ongalumiyo.
Nanzo ke
ingqobe zikhonapha.
Mukhethwe Bebe ngikhuluma ngise Gaborone Botswana. I-Father's Day lilanga oluqhakatheke kakhulu ngoba kulapho esinanzelela khona obaba. Obaba isikhathi esinenyi ngabantu abokuthi njengama providers kuma families. Sonke sikhangelela kibo ukuthi besivikele, besinakekele, besenzele konke nje whether bakwenza kumba bakwenzi. So izikhathi ezinenge umuntu ongubaba uhlezi nje ekhathazekile ukuthi ifamily inga iright na kumbe injani. So isikhathi esinenge sibalokugcina izidingo kumbe ezabo izinswelo bezifaka eceleni ngenxa yezimuli unkosikazi nabantwana nje lokunye okunenginengi. So usuku lolu luqhakathekile ngoba yilona usuku lapho esizikhohlwa thina sikhumbule obaba bethu. So lami ngithi Happy Father's Day especially to my father uShadrack Maziwa Bebe ungikhulisile, and ngithi Happy Father's Day to obaba bonke abakhona labangasekhoyo. Ngithi lilale ngokuthula.
Salibonani balaleli labasakazi baka Studio 7, okhulumayo Simbi kaIgobi from Gwanda kwamanje, kodwa ngikhuluma ngilapha kwelase South Africa. Sijabulele iFather's Day. Hayi ke mina njengobaba wemuli okwanamhlanje angibe lenhlanhla iFather's Day benhle kimi ngokuba nginxuswe ngomakhelwane abase-South Africa lapha banginxusa ukuthi hoza baba njengoba la ngubaba. Besenza umcimbi wesintu, besenza lokho okuthiwa umbuyiso. So ngisho ukuthi hayi obaba labomama sijabuleni-ke ngalo le iFather's Day.
Igama lami nguBlessed Mlilo waseNyamendlovu Village 3. Ngithi Happy Father's Day kubabami uPilot Mlilo wakuVillage 3 Acuten Cruise kusobhuku Amos Ndlovu. Laye ngithi usobhuku ngithi Happy Father's Day, uNkulunkulu abagcine kungayisibo obaba bethu besingeke senze lutho ngaphandle kwabo. So ngibafisela okuhle kodwa nje empilweni yabo.
Lapho lizwe imbongi ezimbili uDesire Moyoxide lo Obed Dube kanye labanye nje abalandeli beStudio 7 bekhuluma ngosuku lweFather's Day. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele Ghana izolo elanda umhlangano omkhulu we-African Export Import Bank oqala namuhla. Iphephandaba leHerald lithi usomabhizimusi omkhulu uMnumzana Ben Mucheche usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Mucheche ubhubhe ngeviki edluleyo eseleminyaka phose likhulu 96. Soku isikhathi sembiko yenu.
Yebo Studio 7, lonke ngilisinika lokhu esikuzwayo okumnandi kangako. Nakho okunye okumelele kujove phambili. Undoda lo ngupresident ibili kodwa wathi ngena wathina khwezani ngingehluleka likhweza amabhrugu. Ah, nakathesi abantu lokhu bekhweza. Amabhrugu eziyefika emahlumbe kathesi kasethuleki siwahamela esitshelwe bani. Kumele asitshele futhi ukuthi yehlisani behlise abantu ukuthi thina siyakwenza njani. So cela asitshele ukuthi senze njani. Nguye wathi khwezani namhla zokuthiwa kakwehliswe kuza kwehlisa bani yibo abalezitolo. So sidinga kwezitolweni zabo sebavela bajayele imali. Akukhulumeki ngedola ukuthi lingenza kaliphumi idola kungene liwusa.
Studio 7 basakazi bethu abahle njani? Ya, mina ngikhuluma ngalaba abantu abakhala ngobhuqu ukuthi bathelwa luthuli. Laba abantu ukuze befake ithari mnambo ithara nambona kungcono bangikhona ukuthi bethatha amaplanka bebethele izibhigiri befake emgwaqweni begqibele. Bengahlatshelwa amathabo bazabe bona ukuthi ukuze belokhu ukuze befake ithara masinye ukuthi benze njalo. Ngoba uma bengenzanga njalo vele laba abantu bazabe belokhu besithi umgwaqo urayithi behamba. Kodwa bangabahlabela amathabo bazabakwazi ukuthi umgwaqo uyalungiswa. Basuke bebekwazi ukuthi mbani ufakile befaka kuphela nje ngezindawo bokufaka bebethela izibhigiri 4 inch yakwazi ithari konyeni.
Studio 7, linjani, linjani. Ngicela like livule yami bantu lami audio. Kade ngayenzi audio last month, lokhu engakavulwa lakathesi, lokhu engisenza avulwa. Ngicela lami ivulwe yami bantu, ivulwe yami lami bantu. Ngiyacela bantu be-Studio 7.
Sanibonani, sesakithi samaNdebele sakumthwasi. Bangicela ukubuza dala bakithi, ndona zakithi, wasebhuku labalisa kunye lomphakathi wonke. Koze kube nini lingalithathi izwe lakini na? Koze kube nini kusaba ezizwe? Akukuhle lokho esikwenzayo badala. Asihlanganeni sokusela phansi egwelo, uzeyibamba phansi isitholoze kulo lonke kwelakithi kulo mthwazi. Amabandla wonke akithi abambane. Abafana bomthwazi baqinisile, mthwazi Republic Party, ibandla elikhulu. Asihlanganeni madoda. Obekhuluma undodani uzencane ngaphansi isitholoze.
Oh, salibonani, salibonani ekhaya ku-Studio 7, linjani? Linjani, siyaphila. Ya, okhulumayo nguSindiso Mahlangu. Sindiso Mahlangu, abanye bamazi ngoSindo. Bendihlala e-Country Park ku-3137, kwa-flight laphana. Ya, ngiyadinga, ngidinga umfowethu, uLouis Anele Mahlangu. E-Country Park laphana abangani bebemiza ngoLusto, ngumna wami lo ondlandelayo. Ngiyamdinga kakhulu. Uthi ongaba emazi kumbe kwazi nje phakathi kwabangani uMethu, uTrimo, uAbi, uPesi, uMafa, uEdwin, uBriza laphana kwaMamo, eceleni laphana ku-3136 kwaSheron, kuloShezi, kuloBoni, kuloNoma, kuloNkazi. Ngicela ukuthi ongaba nje just ongaba ele number yabantu bona bembakhulumileyo enisize kakhulu embambe enambeni yami nale WhatsApp eka +27750092 yi number yami le kaSindo. Ngicela ukuthi ongaba nje lo lwazi yena uLusto ngigcine eseSouth Africa, ubehlala eAlexandra eQ endaweni othiwa kuseQ. Kwasuka lapho angisazi ukuthi ngingamdingela ngaphi. Since 2015 bengile number yakhe, sikwazi ukuxoxa kathesi number zakhe azisangeni, zalahleka zonke. Please ongabe lo kwalwazi, ngicela ukuthi enisize kakhulu sihlobo zami, kakhulu.
Hey, Studio 7, linjani? Tungamele inkomo Chris Gandhi. Awu madoda, sengaba khulume mathumele ama-audio ami amphendulwa hambe selahambe ekhaya selathathi ofundise emakhaya yini. Asisasebenzi Studio 7, asisasebenzi. Hawu madoda, sifuna ukuzwa izindaba phela, sifuna ukuzwa inews mbalo. Siyekho lolu hlelo yalesinikeza izinews, alisenalo yini hlelo lelo? Alisenalo. Angina-redio bafowethu ukuthi ngizwe ukuthi indaba ukuthi kwenzakala ekhaya. Ya. Ngiyabonga madoda, ngiyabonga.
Sibingelele futhi. Kunjima, amanye asathi kunjima. Unkomo wathi singene edakeni siphume singala. Amboni ukuthi ungangena edakeni uphume ungala. Njani? Ngena edakeni uphume ungala sibili, ungasuli. Unkomo wayesibe phela, but wakhuluma sesifile. Mandebele bantwana lamashoni amanye. Uze ulungu, la sondleni kwampana. Asingene edakeni siphume singala. Namaleli, ngingazi kimasentu, bambazi. Kala no wadinga kumbe bona baloko vela bokgawule ngayika bana bayantu ati chap izinto ayi election kodwa ayikho la election day uhluyizwe ukuvalelwa phandle kwabalandeli phela iopposition iyavunyelwa yezilile lizwe likhulu umkhono omuke khona mana la opposition uchukuthi ngoflatin putin phela
uthaka zomuhle linjani lonke. Sesimukela nje izibuhlungu ezikamama uMakhumalo Mrs. Dabengwa. Hayi, sithi kaphumule ngoxolo umama. Ukukhulumayo lijaha lakwamafa, ukhuluma ngiseJohannesburg, eSouth Africa. Mina nje ngithi angazi ukuthi bona basibusayo ekhaya eZimbabwe ukuthi bebusa nje kambe ma ngoba bebhizi nje bayaphithizela but bafuna ukubusa njalo for another 5 years. Umbuzo wami ke kibo ubususithi ukuthi kambe bayasikhumbulela yini siyinzalo yeZimbabwe kuphezu kwalokho esikuyikhokhona njengamanje elizweni lethu nesizathu sabo sokuhlala sibefuna ukuba sembusweni kuze kube naphakade. Kambe bakunanzelela na ukuthi ma bengayithola another 5 years kuzoba njani elizweni? khona kuvele kunjeya kambe sithi babuye bayithola another 5 years ngoba bebhizintela phela sebengaqilibezela lokuqibilezela befuna nje ukubusa for another 5 years kuzoba njani nge-5 years yena leyo nje bafuna ukuyithatha
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela owakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uzulu waleli lizwe namuhla uphakathi kwekhefu elibizwa ngokuthi Juneteenth, okulusuku lokunanza ukukhululwa kwabantu abamnyama ababegqilazwe ngabelungu eMelika ngomnyaka ka-1865. Ngakho, iningi kaliye emsebenzini namuhla kanti lamahhofisi kahulumende avaliwe. Usuku lwanamhla lolu luhlelwe ngokusemthethweni ukuthi lube likhefu ngumongameli Joe Biden nyakenye. Abantu abamnyama ababethunjwe bayaqilazwa eMelika babephethwe ngochuku olumangalisayo. Lanxa sokule minyaka bakhululwa, abantu abamnyama bakhala ngokuthi balokhe bencindezelwa eMelika. Sibuze ohlaziya ezombusazwe ohlala eMelika olilunga le-TCCC umnumzana Tim Moringai ukuthi liqakatheke kanganani leli khefu.
Ilanga leli liqakathekile ngoba siyakwazi ukuthi i-slave trade lama-slaves yiwa ayakha yona i-America ngokwayo. Siyakwazi ukuthi ngendaba zempi ibaba besebefakwa phambili izinto sesingamanga kuhle. Siyakwazi ukuthi lathi khona phana e-Africa even bengananzeleli ukuthi safaka lathi abokhokho bethu labadala bethu ukuthi bazoncedisa amazwe wona lawa athiwa yi-first world. So siyabona ukuthi kuthiwa i-black emancipation eyaphansi lonke lokhu isahamba phambi. Ye ikhefu lelo lakusasa elifakwe ngumnumzana Biden liqakathekile ngoba abantu abamnyama e-America bahlala for a long time benganikwa amathuba ukuthi labo babe economically independent, politically independent, education wise, lani singaqamba ama category amaningi. But siyabona ukuthi ukubanika labo ilanga lokunanzelela iJuneteenth yikho kuqala ukuthi hayi abantu beAmerica bonke labantu abamnyama they belong in this place.
So kule minyaka ukugqilazwa kwabantu abansundu kwaphela eMelika kodwa siyavezwa bayakhala nsuku zonke ngenhlupho abahlangana lazo ezibaxakayo ezibahluphayo imihla lamalanga. Ungathi iziphi lezo zinto, iziphi lezo nhlupho?
Izinto ezilokhu zikhona engizibonayo ngathiwa lokhu zisahlupha. Siyakwazi lathi ukuthi amapholisa lokhu yenza yona ethiwa i-discrimination ma bebamba abantu abamnyama. Siyabona lathi ukuthi amajele lokhu egcwele ngabantu abamnyama, but i-population eyamelika ithi yona abantu abamnyama ba-13% out of over 300 million. So ngibo aba 50% emajele, of which is unfair. Siyabona lathi ukuthi imfundo or i-education opportunities ama-neighborhoods abantu abamnyama lezikolo zabo they are still lacking behind nge-development or njengezikolo zamanye ama-races lapha eyameleyo. But hayi, siyabona ukuthi labo abe-administration yabo Biden sebezama labo ukuthi bancedise banike laba abantu abamnyama ama-opportunities ayengekho for all these years. So ngiyabona lami ukuthi noma uhlupha lakathesi kodwa we are moving in one direction eyokuthi in the next 10-15 years laba abantu abamnyama ngantaba yasebefikile lapha bathi khona they are equal to everybody.
umnumzana Timoringayi uhlaziya ezombusazwe njalo ulilunga lebandla le-TRIPC eMelika. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ekuseni ngasikhathi sinye. Yimi uNtungamilinkomo litshone kuhle.